Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande obesiphake indaba ngelimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-30 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree.
Okwenzakeleyo ukuthi imota abezihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye ePlumtree Police Station lapho afike bayivalela khona.
Uhulumende useze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya ebhalisa ingwalo ezigoqela ezokuzalwa lezithupha.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ake abopha kwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla lesisi ePlumtree izolo. Isigaba sebulilima siza kuba lokhetho kuyona le impela sonto, kukhethwa abathathu abaza kuba ngamakhansila. Amapholisa abikwa befuna amaphepha emota kaKhuphe osowasuka kubandla le-MDCT waqala ukukhankasela ele-CCC. UKhuphe lequla lakhe bavinjiwe ukusuka ku-roadblock ePlumtree, kodwa baze bakhululwa ngemva kwesikhathi bengetheswa ngacala. Kesizwe isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Okwenzakeleyo yukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ekulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police Civilian Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khonale ekulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota ade zihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye ePlumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela uKhuphe naye ibikhona khonapho yona, kodwa bayehlulekile ukuthi bayithathe. So sizame ukuthi sibuzisise ukuthi hayi bashaya leyo imoto ngoba bayayazi ukuthi vele idlula khonaphana zuku zonke siya kumakhambizi. Bathi hayi i-order evela phezulu. So lokhu kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo kwama-by-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye ababaphikisayo.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Liqiniso ngikhulumile nami nje nginje la uGqirha uKhuphe. Ngithole umlayezo osuka kuNtando isikhulumeli sakhe sokuthi sebebotshiwe. And then kutheke ngokuya kwesikhathi wangithinta yena. Kanti ngesikhathi bebebotshwa ebeke wakhuluma nami, beke wangifonela khona nje kade edinga ukuthi angitshele khona. And then ungase ngithole imessage ephuma kuNtando ukuthi sesibotshiwe. Ngase ngimbuza ukuthi ulobani wasekhonfe ngiyathemba ukuthi lo mama uqhiha ukhuphe nabanye ke and then kwase kungamafonza ngasangeni so ngase ngikhuluma layo mama ke wase ngitshela ke lethi ukuthi hayi usefikile ngkhaya kodwa yeva kwangathi nje akuzange kwaba kuhle akuzange kwaba kuhle
manje wena uthini njengo senator ngodaba lona lolu olokubotshwa kwakhe
angazi ngingathini kuwe msakazi kulelo daba ngikhuluma njengo senator ngikhuluma njengomuntu ohlukunyezelwa umzali kubuhlungu ukuthi benze lokho abakwenzayo ngoba bezitshela ukuthi banamandla bengenza noma yini abayifunayo kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ezulwini usahlele esihlalweni sakhe bahlukumeza umuntu omdala ngoba etheni ngoba yonke nje lento ayenzayo kuconstitution umuntu okuconstitution inconstitution yamvumela noma ngubani ukuthi angaqala iqembu angasupporta liphi iqembu alifunayo enze konke nje akufunayo bayathatha la amapoisa angazi bayathatha kuphi bezowafaka kithi la ezosihlukumezela abantu abadala abanihlonipho nenihlonipho ukuthi ngu-former deputy prime minister lo ngumama owaziwayo umhlaba wonke uyakwazi ukuthi remission ye-breast cancer bamtreate ngale ndlela bamhlukumeze bamthwalise nzima angikwazi ukuthi ngidescribe ngithi ngaphandle kokuthi ibuthakathi obungeke budescribeke nje sibuhlungu isilonda lesi abasivusa kimi nabantu nje abantu bakubhekile akula muntu okuthandayo lokho akula nje umuntu okuthandayo lokho kuyanyanyisa nje ibuthakathi obuphindwa ngazi kangaki kuyabonga msakazi
hayi lathi siyabonga ngumnumzana Khalipani Phugeni obekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo Isigodlo seZimbabwe eSouth Africa size sethula umbiko sisola amazwi esiphathamandla sezempila kahle eLimpopo kulelo lizwe uDokotela Phophi Ramathuba ombonakala emfanekisweni wevidiyo ngeviki edluleyo etshela isigulane seZimbabwe esasikuleyo ndawo ukuthi siye kwelatshwa elizweni laso leZimbabwe lethule umbiko lesithi liphakathi kokukhulumisana lohulumende wele South Africa ngalolu daba. UDokotela Ramathuba wathi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abesigabeni asikhokhelayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo. In international relations and neighborly relations and diplomatic relations nxa isiphathamandla sakwelinye ilizwe singakhuluma sifake ibizo lohulumende wakwelinye ilizwe noma umongameli wakhona kusuka kube yinto edala ukuthi kugcine sokuxoxiswana kuma-diplomatic arenas so akusimangazanga thina nakancane nje ukusibona leso statement thina njengeZimbabwe Community South Africa lokho sime ekuthinini yebo ye kule nkinga kwezempila kahle lekula kumigration kodwa ke udokotela u-MEC bekungafanele aqonde isigulane medical ethics azikuvumi ukuthi isigulane singaphathwa nge-empathy nange-dignity lokho akunciphisi amazwi futhi awabekayo ewakhuluma nje nakhona sekungaphenduka kube yi-diplomatic rift kodwa ke kumele sizikhangele indaba lezinqa zonke from the beginning at a fundamental level basic level umuntu ongudokotela ofanana naye u-MEC kumele abekwazi ukuthi ku-bedside yesigulana akusikho lapho kudingidwa khona indaba zembusazwe ngoba leso sigulana asinawo amandla okuphendula ukuthi singenzani uyayawazi yena ama-channels aqondileyo ukuthi nxa kunenkinga okumele baqondane nayo uqondana kanjani kuma-diplomatic
liyawakholwa yini amazwi kahulumende weZimbabwe baqinisile yini ukuthi bayakusola lokho njalo singabona sibile bethatha inyathelo eliqinileyo ngalokho.
Hayi, vele kuma diplomatic ties kuzoba naloko naloko ukuthi kufuqwafuqwane kwesikhathi kungazwana, kodwa basically kumele babuye letafuleni bayezama uiron out indlela yokuphathana bengomakhelwane. Singoba makhelwane kumele sibe nendlela eqondileyo yokuphathana. Yebo, phela vele iSouth Africa iyakhala okwamanje ngeinflux yama migrants avelela kwele Zimbabwe. Kodwa ke lokho akutsho ke ukuthi izizalwane zakwelakithi sokumele ziphathwe ngcele. Sesibonile thina kwabulawa uElvis Nyathi ngochuku olukhulu, asange sibone inyathelo elikhulu impela elitshengisa ukuthi sifelwe, sibulawelwe umuntu izizalwane zaseSouth Africa. Kumele sibuyele futhi sithi yena uhulumende wangakithi akazinuka amakhwapha. Okwenza abantwana belizwe lakithi bagcwale kuleli lizwe yikuwehluleka yena ngokwakhe ukuphatha elakithi lise kwezomnotho, ku-collapse i-health system, nezomthetho nje, rule of law inga-observer, ezokuphathana kwezepolitics ziphathwane ngendlela yobudlwangudlwangu nokulwa. Kanti ke nathi vele sizizalwane zeZimbabwe kumele sizilungisele inkinga zethu. So into leyi kumele siyibhalanse ukuthi singagijimi kakhulu ekugxekeni udokotela.
Lisuthisekile yini ngendlela uhulumende weSouth Africa aphethe ngayo lolu daba ukuthi alulungisise?
Thina siyinhlanganiso besingakezwa yena uhulumende waseSouth Africa ukuthi uphawule thini, ngoba nxa sakhangela incwadi esuka kuDepartment of Health sabona bethi hayi abamgxeki indawo, akulanto nje impela etheni.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo enkulu uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya elovisa ingwalo eziqakathekileyo empilweni ezigoqela ezokuzalwa izithupha lezinye. Iningi lithi licela ukuba uhulumende alusabalalise lolu hlelo ezigabeni zonke zelizwe ukuze kungabi lesiminyeminye emahofisini, kanye lokuthi abantu bathathe lula lezi ncwadi kungela bugwelegwele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Uhlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha oluqale ngomabasa lukhangelelwe ukugqitshwa ngompandula, lamukelwa kahle ngoBulawayo othi ngabe alumi ngoba luqakathekile. Isakhamuzi sakoBulawayo uMandla Chuma uthi uhlelo lolu malungami ngenyanga ezayo, kodwa lusabalale lusiwe lasemaphandleni eziqintini ezihlukeneyo zelizwe.
Kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi. Ayikhona lokho okuthi uyafuna isithupha uthathe izinyanga uloko usiyalayina utshelwa ukubana ubuye ngelinye ilanga uze uphele uthando.
Umnumzana Maluba Mhlaba uvumelane lomnumzana Chuma ethi ukusungulwa kwenhlelo ezigabeni beni kuzehlisa ubumenemene lenkohlakalo yokufumbathiswa kwabasebenza emahofisini kamsitheli ukuze baphumise ngokuphangisa incwadi zabanye.
Kuthi ngabe yonke constituents ile ndawo lapho kuphiwa khona izithupha kwenzela ukuthi abantu benjani bebe lamathuba ukuthi bazithole izithupha kanye lamabhesi, ngoba omunye umuntu uyaswela imali yokugada esiya komsitheli acine engasa thola ithuba lokuthi athole i-birth certificate lesithupha, njalo sokumdepriva ilungelo lakhe lokuba ngumuntu ovotayo. Siyacela ukuthi ama-constituents wonke kabe le ndawo ezokutholela abantu izithupha.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba kulilungelo labantu ukutholiswa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Into efunwa ngabantu ukuthi babe lamandla okuzibusa ezigabeni lasezigabeni. Bakwazi ukuthi benze zonke izinto khona lapho, hayi ukuthi bayeharare, hayi ukuthi bagade besuke fotos besiya kobulawayo kumbe ngapi. Kumele zonke izinto zitholakale eduzane labantu, zitholakale ebhinga, zitholakale eplant, zitholakale ebhayibhisi, zitholakale egwanda, zitholakale enkayi, zitholakale lupane tsholotsho. Konke kumele abantu bakufumane khona lapho, ngama-passports, ngama-birth certificates, izithupha, konke konke kumele kutholakale kuleyo ndawo. Ngakho ke abantu abakufunayo yikho lokho kuphela okufunakalayo, lasemhlabeni wonke jikelele sokusetshenzwa kanjani.
Kulabanye abathintwa umbhuqazwe owe-ground abalokhe bengakafinyeleli ukuthola lezi ncwadi, abayibo abakhala omkhulu umkhosi besithi kabenelisi ukuzigadela amabhasi ukuyabhalisa kobulawayo. Ngakho-ke ngabe konke lokhu kwenziwa emahhofisini eziqintini aseduzane labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNewshawk lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela idolobho leBridge kusasa, lapho azaphawula isakhiwo esisanda qedwa esomngcele leSouth Africa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imibhobho esihanjiswe emapholiseni phansi kohlelo olwethulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abazanikeza amapholisa imibhobho engelamalayisensi abasoze babotshwe kuze kufike isiphose amakhulu amabili yiwo asefikile awombhobho 185 asehanjiswe emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Solbonan, solbonan, basakazi labalandeli be-Studio 7. Angilawo amaningi, just nje ngidingi ebantwini bakithi laba endinokuzwa bekhuluma kakhulu ngalo mdala lo osunguNdebele wasenyameni Ndlovu. Ngeke ngamuzwa lapha ekhuluma ngokuthi khona imiphakazi kakwazi ukuthi libandla vele likhona ngoba kakazezwe lamaralayo, kakazezwe lutho ngakhona. So ngithi ebantwini besendebeleni lingamzondele kakhulu umdala lo. Kungenzeka mhlawumbe umdala lo Mondoro just nje okwakhe wathuthela kwalaphana enyameni Ndlovu, so yingakho engakwazi ukuthi lebandla lesindebeleni kumbe lemathebheleni libizwa kuthiwa umphakazi. Yikho nje into ngikubeke bakithi bantu besindebeleni, ngoba omunye umuntu uyenzeka uthole ukuthi enje njengoba engundebele uthole ukuthi akufiso sibongo sakhe vele leso okwakhe nje umzukulu kondebele. Yingakho ibandla lemphakazi engalazi bakithi, simxolele umuntu omdala usemnyameni bakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani nani Studio 7 livuka njani? Mina lamigama ngu-Adolf Shaba. Siyabonga kakhulu Studio 7 ngenhlelo zenu ezinhle lokusithatha lisibeke kwenzeka ezweni lakithi sakhile. Siyabonga kakhulu. Ngibuye ngithanda ukuphendula umama okhulume ngendaba yokuthi kwenzeka isikhukhula eThumani mani i-punishment evela kuNkulunkulu enxa ye-ground. Hayi, lo mama engazozihlaza indaba ephakathi kwezwe kangaka. I-disaster kaNkulunkulu yenzeka nakubani nakubani, engazami ukuyithatha emanipulate iBhayibhile. Ngitsho noSathane uqobo lwakhe vele yayenza lento enziwe ngulo mama yokumanipulate iBhayibhile lithathe lifunde ngale ndlela afuna ngakhona. Into yonke iyenzeka kufana nokuthi umuntu engahlekelwa isehlakalo esibi kumbe afele kumbe abe involved engozini ukuthi usithi hayi uNkulunkulu ompanishayo. Le nto ayilani, into ye-ground yenziwa ngumgabe lezani PF yakhe elabo futhi nabanye abantu bakide abesendebeleni ababekhona. Sikhuluma abantu abanjenga bonkala babekhona entweni efana naleyo. So yena engathi uma kukhulunywa ngaleso sikhathi ngento embi le eyenzeka ye-ground eyifanise njalo eyicelebrate ukuthi njengoba kwenzeka i-disaster komunye umuntu. Sizibonile o-cyclone bangenile la kubo-tsholotsho bangena endaweni ezihlukeneyo. into le efana ne national disaster singenzeka kubantu kungenani ukuthi wonile kuNkulunkulu ikhona into ethize ngoba labo bantu mhlawumbe abayenzakalelwe uzokhuluma ukuthi lesidumbu sabo siyakubhithelwa sibonakale into nale ihambisanayo ngapi le tech ground lento yenale ayikhuluma hayi abanye abantu bengazosihlaza ebantwini emhlabeni kunje so
amavuko ku studio 7 mina ngifuna ukukhuluma ngalokho okukhulunywa ngubaba umbuso mhlanga lapho baba umbuso akekho umuntu ovotela iZANU PF so lokho kwakuthukwa asikudeserve kodwa abantu abayinkinga yilaba abafana lo Thabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yibabangela ukuthi sithukwe sihlupheke ngoba bona bayahamba bayabizwa bahambe bayele bayethi ama elections abe free and fair ngoba bekwazi ukuthi banikwa imigodi igcwele imigodi yabo ezishabani lapha uThabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yibo abantu abarong yibo ababangela ukuthi sithukwe hayi ukuthi abantu bayahamba nxa sesuka ngapha bevoteli zana akekho umuntu osuka ngapha evoteli zana akekho
lichona njani baba Ntunga hayi thina siyachona baba hayi umsebenzi mbona ngendlela osithatha ngayo izindaba ubeka sibile ukuthini ebantwini engabe siyafunda silalele ngoba ungakhangela ama-election la ayenzakale egugu mahle kakhulu njalo i-CC edliweyo laye ngizwe ujaka lo onguye isikhulumele sakhona ubeka kuhle ngoba uyatsho ukuthi bona labo basondele kade ngayo lathi abalandeli sisebenze njengaba izikhulumeli zamabandla singagcini sisenza lokhona okokuthethisana okokulwa ikhangeleni ukuthi lo oyaba ewinile uyaba esebenza njani siphikisana njengakhona ukuze siye kuma-election mbona kungaba kuhle kulokuba sikhuluma kwesikhathi sitshe sithethisana sithini ama-election ethu engaba hamba ngayonale ndlela kwaba kubi nje kuphela kwapha lapho kwachaya khona ama-journalist hhayi lakho lokho kwaphana kwaba kubi kodwa ngeqiniso kungenzeka uhambe ngayo ama-election abe mahle akuzwakalanga umsindo ngitsho
ye salibonani ku-studio 7 kunelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga kakhulu studio 7 ngokupha ogawule ithuba lokuthi beqambele amanga izwe betshela abantu lento abantu abayibona nsuku zonke ngoba lento e-political violence abantu abayizwa bayayibona bayibona everyday yenzeka yonke indawo la ikakhulu manje ebulilima kulezinto eziningi kakhulu ezenzakalayo so engazama ukuqamba amanga engumuntu omdala kodwa hhayi ake kuze kuba sendawo abantu bayayazi yonke lento basuka bona bazi-expose emphakathini abantu bebekwazi ngibuye kule ndaba yabantu laba be-MRP bekhuluma izinto eziningi bekhuluma ukuthi umqondisi ukhulula abantu akeke besitshele ngomqondisi umqondisi umuntu ongeke wakhontest ukuba ngukhansela wini besitshele ngokuthi ukhulula abantu ukuze sibone ukuthi umqondisi lo ngumuntu othandwa ngabantu ngakhontest sibone at least ukuba ngukhansela kumbe u-MP sibone ukuthi uzawina na ukuthi bakhona yini abantu abamthandayo abamlandelayo hayi khona nje abantu ababeqina ukukhuluma kustudio 7 ngiyabazwa kakhulu laba bezama ukuzifananisa labo TPC khona iqoqo lalo liyake lizama ukuzifananisa komo kodwa ngeke lize libe yinkomo never i-MRP incane kakhulu kulokuthi kulabo TPC ukuthi ngasifananisa nayo asiba ayibalwa verify lento engekho
ibingelele salibonani balandeli be-studio 7 lani basakazi igama ngu-Joseph Mkhokheli bengicela laba abakhuluma kabi nge-MRP besicela ukuthi bake bayiyeke i-MRP siyazi abaningi labana abangabathengisi ngoba leli bandla le-MRP phima ngililalela kahle inceda abantwini bemhlubulweni wemathebeleleni and lifuna ukuthi abantu bemathebeleleni bengancindizelwa ngendlela abancindizelwe ngakhona ngitsho ekuqatshweni lapha usukusele ematitsheni ubonensi emapholiseni bantu zokukhulumisa itshona ulungu lolu lwangapha kithi sebelubulele so ibandla leli lilwela amalungelo abantu laba abaliphikisayo siyazi ukuthi bangabantu abangabathengisa abadlala thina hhayi laba bantu bemthwakazi bayekeleni impela bakhuluma iqiniso bazolikhipha egipite noma kungaba yiminyaka engu-40 years kodwa bazophuma nabanye bazathunguluka amehlo sebebaningi asebethungulukile bebona iqiniso ngiyabonga sisale kahle
salibonani bakwethu salibonani okokuqala ngithanda ukuthi ngivingelele bonke abasebenza ku-studio 7 nesinti ngiyalithanda kakhulu lisebenza kakuhle bantu bakithi ngoku
sivalela izindaba okwenzakalayo. Siyalibonga bobhuti bethu labosisi khona lapho Cape Stube untungamili lapho bonke lengabaqambanga ngamabizo. Sithi hayi inkosi yayibe lani madoda labosisi libe lamandla angapheliyo lihambe lisinika izindaba ezenzakalayo elizweni lakithi laseZimbabwe.
Litshona njani isihlobo kuzo zonke izindawo elathi siyaphila. Ubuhlungu obukhona nje abantu baseSouth Africa sebecotshwa, abanye ngamasithizenti, abanye ngabalamizi. Ukuthi baqondaphi kudaba lobuhlungu nje lusikusiza ubuhlungu lusiphathi kahle. UNkulunkulu ngabeyathontisela ilanga lokhe kuqande ngoba izwe lakithi bakithi kalela msebenzi. Sizalo Zimbabwe kula msebenzi. Akula kuthi bazaqala ngaphi laba bantu becine ngaphi. So siyabakhalisa, sikhala labo, siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usenator wesigaba seSouth Carolina umnumzana Lindsey Graham uthi nxa wayengumongameli umnumzana Donald Trump engabotshwa athoniswe, kuza kuba lo mvukela kwele Melika. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela elokutshotshozela umvukela lolokusa amaphepha aqakathekileyo emzini wakhe.
Ngingaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokhe ngisakhangelele ukuthi kusadinisiswa. Balokhe besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena onjengentaba kathesi, nxa engu-former president onjengentaba. Intaba leyana yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu. Kodwa kufanele ukuthi nxa uzayikhwela ubulokho uyibhoda, uyibhoda, uyibhoda uzoyefika phezu kwayo. So ke basambhodelela kathesi. Kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona nxa ungakhangela uJanuary 6 i-insurrection leyana eyenzakala laphana, nxa kuyikuthi sibili licala, angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu, mina zange ngitsho lutho kulokhu, anzange ngenze lutho kulokhu. Hayi, wahlala wabukela i-television abantu bebulala isigodlo se-America. Yena enguye number one president yokuthi wayengabiza i-Air Force, abize i-Guards, abize konke lokhu ukuthi kuyeqinisa into leya. Wakuyekela ukutshotshozela, ukuthabela ukuthi kwenzakale lokhu. Angibona ngathi kulicala khonoko mina elingambamba. Okunye yikho khona lokhu kuthatha esesuka embusweni abezelayitsha ama-documents aqakathekileyo ayimfihlo ayewagcina emzini wakhe. Wayefuna ukuthi awenzeni, wayefuna ukuthini ngawo, wayewagcinelani khona ngale emzini wakhe. Lakhona lokhu kulicala.
Yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile, kungakutshengisani lokho?
Hayi, lokho okokusekelwa kwakhe ngiyakuzwa. Mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha nje ukuthi kukhona khathesi ukuthi kuyaphuphuma, ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe wayasetshwa, kwathathwa ama-documents emzini wakhe, kulochi yakhe leyo emolo laka leyo. Kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuza kwehla khonoko, kuza kwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November. Kusukela khathesi kusiyafika unovemba kuyabe sekulezi zinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi khonapho. I-politics ye-America iyatshintsha masinyane. Namhla kungathona kunje, kusasa kuvukeza kuyilokhuyana sokungokunye. So ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokho kuphuphuma lokho okukhona khathesi ngokwakhathesi, ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla. Ungalalela la madoda we-Fox 4 news lezi Fox 4 bebe kuphehla kakhulu. Kodwa ke kuthe ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni, kwenzakalenjani, base bengathi bayehla. Khathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile, hheyi FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale. Sebengathi baphonga udobha nje inews lapha lalaphana bebutheleli ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha esigabeni seTexas. Isikhathi asavuma uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree. Uhulumende seze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingafuna ukusithola lingasithola ku-www.voandebele.com.